ikhanda leli lithi uhlelo lolu luhambe kuhle kakhulu endaweni eziningi zelizwe kodwa kwezinye indawo ezifana nakobulawayo luphuzile ukuqala njalo bekunokuxokozela okukhulu abanye abasekeli bebandla besithi abazwisisi ukuthi kungani i-CCC ikhethe ukusebenzisa uhlelo lwe-Citizen Community Consensus Candidate Selection Procedure lolu kulokuthi kwenziwe ama-primary elections asegcekeni. Omunye wabakhonone ngalolu hlelo ngumsekeli we-CCC uMnumzana Methuli Nyathi.
Namhlanje bekuyi-nomination yama-representatives omelanela abantu ukhetho olubuyayo. Usupho abantu bafike lapha ngesikhathi esasikhulunywe u-10 o'clock kodwa-ke u-coordinator uzowafika ngo-12. Abantu abaningi balamathukela bese besukile bahamba baya ezindlini bedinga ukudla. Nxa efika u-coordinator kube ne-confusion because amaphepha ama-nomination ayeneli kawakwani abantu. Abantu bebecabanga kuzaba yi-process ukuthi abantu from the floor they will nominate abantu. Abantu bebebazi abantu asebenominathiwe but akubanga njalo. Kuthi umuntu lo muntu athatha iform anominate. Okusuke kwaba lusupho-ke lawo mafomu kawakwananga abantu abakhona lapha e-one.
Ukosikazi Similo Mpofu uvumelane lo Nyathi esithi amaphepha okukhetha abantu awenelanga njalo abawatholanga ukuze bakhethe ukhansila abamfunayo.
Thina njengabantu asiphathekanga kahle ngoba amaphepha esiwanikwayo amanye asiwazwisisi njalo ikakhulu lelaneli lomongameli lo MP lo kansila anikwanga wonke abantu bebekhetha ukuthi banika abantu asazithi bebenika njani njalo kulawa thina esiwatholileyo asizwisisi njalo ukuthi sikhetho bani ngoba okunye okubhaliweyo asikuchasiselwanga.
Amazwi kampofu agcizelelwe ngumnumzana Mandla Shuma naye ongumsekeli waleli bandla kobulawayo.
I-nomination le ye-CCC ebisenziwa namhlanje okuthiwa ibisenziwa ngama-citizens ngibona nganayo kusilona qiniso ukuthi bekungama-citizens ngoba ama-citizens ngama-ordinary people abangelani le party but abakhangelene ukuthi abantu nje babuswe kahle.
Obebona ngezokhetho ku-CCC unkosikazi Helen Tsepiso Zivira uvumile ukuba uhlelo aluqalanga kahle kobulawayo.
Abantu bagcine sebezwisisa ukuthi kuhamba njani yikho i-nomination igcine isihamba kahle. Abantu ekuqaliseni bebengazwisisi but bagcine sebezwisisa ama-citizens ukuthi umuntu ukhethwa esigabeni lapha ahlala khona.
Umsekeli wesikhulumi se-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi nanxa bekhona abakhononayo lapho abahambele khona babahlangananga lodubo oluyangathi.
Asibonanga okunye okubi kodwa sibone nganethi kulabanye abantu ethi befuna ukuzadisturba behluleka.
Lisiyatshona ilanga kobulawayo ibandla le-CCC belilokhe lingakaqedi ukukhetha abazalimela kukhetho lamakhansila namalunga ephalamende oluzakwenziwa lo nyaka ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.